Yawakala ngimthanda mina ukuthi ngiyethule ke afana ukudana okukhulu ngokulahlekelwa inkunzi enkulu umuntu kuthi engingakusho ukuthi wonke umphose wonke umzulu welizweni leZimbabwe kukhona ekuthola kumuntu kuthi inspiration yona leyana inspire abaculi abaningi lami ngomunye wakhona umntu kuthi ngomunye wabaculi abangi-inspirayo la mthini zengene amakatarini so besimkhangela njengobaba we-music yeZimbabwe umntu kuthi ngoba njengoba ngisithi ukuthi labontanga abaningi kubona bebesenza izini ama-collaborations la abasakhula utshengisela ukuthi uvele ube ngubaba we-music yeZimbabwe.
Yena kodwa njengomuntu lake lahlangana yini lapho endaweni ezokucula?
Amina la ebesiku akube kusibanje kaningi sishare istage tothi maybe concert okabe kulama artists amaningi so amaningi nje ama-concert ebesishare khona istage kodwa ngaphandle kwalokho hhayi akusiye muntu engingathi bekungumuntu ebengiseduze laye kakhulu.
Siyabona ukuthi ukuphumelela kwakhe abanye bathi yikuthi ube labo manager lokunye okunjalo okumenze wehlukana labanye abahlabeleli waphumelela. Ukubona njani wena khona?
Ye kuliqiniso khonokho kodwa ungakhangela indlela ayihamba indlela yakhe inde kakhulu ngoba ungathi uyakhangela ukuthi uqala ukwazakala lokuhlonitshwa lokuduma umhlaba wonke ngemva kwama-albums amangaki uyabona ukuthi hhayi indlela yakhe laye kayizange ibe lula uthovile ukuthi ufike lapha afike khona ngokusebenza nje so uba lo manager ye ngokunye kwezinto ekade zicontributha kukukhula kwakhe ezebe yi-international star kodwa okunye i-consistence njengomculi ngizathi mbona nobe kusenza umuntu ukuthi abe vele yilokho abeyikho khona i-consistence kube kungekho sikhathi sokuthi kakhiphi i-music kungela sikhathi sokuthi kayenzi imali azishiwo behlale active so khona kuyanayikho umenze wakhulu azafika khona abafike.